isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alinga litshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 26 Nhlolanja 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa agcine ekhulula abesifazane ababili abenza imidlalo yokuzilibazisa ngokulingisa behlekisa uZulu. USamantha Kurea waziwa ngelokuthi Gonyeti lomngani wakhe uSharon Chileu. Umanyano United Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu, 5.3 million ababhekane lendlala embi kakhulu eZimbabwe lonyaka. Uhlelo lukahulumende lokuthi isisindo sedola seMelika sibekwe ukuthi liyabe lifunakala okunganani mhlalokho okuthiwa ngesilungu willing buyer, willing seller, luqale ngendlela engayisiyo. Zonke lezindaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Siyaxolisa zulukandaba, imitshina yethu lokhu ingasebenzi kakuhle, kodwa ke sizaba sizama ukuthi silungiseke imitshina yethu. Amapholisa agcine ekhulula abesifazane ababili abenza imidlalo yokuzilibazisa ngokulingisa behlekisa uZulu ama-comedies ngaphansi komsakazo kamabonakude osebenzisa enkundleni zokuzilibazisa we-Bus Stop TV. Unkosazana Samantha Kurea waziwa ngelokuthi Gonyeti lo Sharon Chileu yena osebenzisa igama lokuthi Magirazi. Ababili laba abakhululwe kungela cala abaletheswayo. Bebethethwe ngamapholisa ohlangothi lwe-Law and Order olweZimbabwe Republic Police. Igqweta ebelimele ababili laba ngumnumzana Lizwe Jamela ngemva kokuthunywa ngabenhlanganiso yamagqweta alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Amapholisa abefuna ukwethesa ababili laba umlando wokubangela imisebenzi engelakhanda i-criminal nuisance emdlalweni abawenza betshengisa ububi bamapholisa kwezokuhlukumezwa kukaZulu emdlalweni abawenza begqoke impahla yamapholisa betshaya abantu. Kolunye njalo udaba, umanyano we-United Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu, 5.3 million ababhekane lendlala embi eZimbabwe lonyaka njalo abadinga usizo lokuphuthuma ngokuphuthuma. Ngokunjalo umanyano lo uthi uzathumela iziphathamandla zawo eZimbabwe kusasa ukuyahlaziya umumo ukuze wazi ukuthi ungaphathisa njani. Ukuphuza kokuna kwezulu lonyaka kwenze abantu abaningi behluleke ukulima. untungamile inkomo Studio 7 uxoxe lo wake waba ngumeli wenkayi South edalele parliamente umnumzana Bednico Bebe yena othi umumo esigabeni sakhe mubi kakhulu.
Abaningi esikhuluma labo abafike emabhenki bahlangana le nkinga yokuthi ama company yiwothwa khona anikwa ithuba ukuthi bathenge kumbe lokuthengisa. Umuntu kazana nje ukhanya kuhlupha nje ngaphandle kokuthi nxa umuntu ezele ethengisa engelandaba lokuthi intengo yakhona injani, ngoba abantu bayakhonona bayakhalakhala besithi intengo yakhona ikhanya iphansi kulaleyo ezizakala emkambo. Kungathi bayangenangena nje bethengisa, kodwa ababaningi njengalo khathi sikukhangelele.
Yona intengo imi njani ezitolo lapha kulandela uhlelo lwanalolwana olwe-monetary policy?
Intengo zikayingaguquki, ngoba kungakuthatha isikhathi phela njengoba yathi sitsho nje ukuthi inkinga yakhona yaqalela khatshana yokuthi abantu bathenga imali yangaphandle emsikeni. Ujithi izimpahla abalazo bathesti abalazo kwistoku, izimpahla ezathengwa ngentengo yani ephezulu 1:4 kumbe 5 kuzakuse kule engxenye kuzakuthengisela, njengoba phela ngesitho ukuthi intengo leyani 1:2.5 inikezwa osobhizinisi lamakhampani ababevele bethwa khona yibo abangenisa impahla eziqakathekileyo ezokulungisa ezinye impahla ezithengele izitolo.
Luthe lusethulwa uhlelo lwe-monetary policy lapho sezwa abanye besithi umkambo wensitha i-black market yokuthengisa imali usuzaphela. Ubona kusenzakala yini lokhu njengoba sisizwa kuthiwa i-rate yakhona ilokho iphezulu emkambo wensitha?
Ya, abanye abakubulawayo bathi khona othiphatheleni bekhonona bekhalakhala ukuthi sebebalutshwane, ngoba phela esifane sikwazi ukuthi amakhampani osobhizinis yiba ababethenga imali eningi emsikeni omnyama lwa. Nxa sebenikezwa ithuba lokuyathenga amabhenki baza ukuthi sokuwalutshwane ukuthi baye emsikeni omnyama. Kodwa eHarare kulokhu kulokukhuluma okukhona ukuthi kusathengwa basathenga imali emsikeni omnyama i-rate yakhona ilokhu i-1:4 kumbe 5 ukuthi nxazi ukuthiwa khona ingxeko izaphela, akukapheli kathesi. Okwakathesi akula abantu abambalwa ababelokhu bethenga imali e-Roodepoort kumbe e-Sterkspruit emgwaqweni.
Okukuthi kuyini okungenzakala kunsukwane ezilandelayo ngokubona kwakho?
Engikubonayo ukuthi kuzabe kula maqembu amabili amakhampani labo so business bayagcina ngoba bebekhalakhala besibona imali abayizizayo ebhenki elutshwane. Nxa kungadingeka indlela yokuthi imali entengo yebhenki ikhweze isuka ku-2.5 inxa ikusuke kubo-3 kumbe kubo-4 kuzaba lezi mali eziningi eziyabe sizithengisele ebhenki. Njengobona kwamina kungaba yinto ezakwenzeka ngokwesikhathana, ngoba abantu abaningi bevele bebehlonda ukuthenga ngaphandle, ngoba sokubotshwa kulabantu abavele ababethiweyo amapholisa lawo ayebehambahamba. Abantu bayagcina nje sebejayele ukungena ebhenki loba into ngakhona engathi phansi, kodwa baye beseshelelothando ukuthi bangene ebhenki lapho kungahluphi.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa. Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare, ekhuluma ngodaba lohlelo lukahulumende lokuthi isisindo sedola leMelika sibekwe yikuthi liyabe lifunakala okunganani mhlaloko, okuthiwa ngesilungu yi-willing buyer, willing seller. Okwamanje-ke sengilithiya-ke ezandleni zikantungameli Nkomo, ewexoxa ke lo mnumzana Bednico Bebe owake waba ngumeli wenkayi South edalelwe ephalamende, bekhuluma ke ngendaba yendlala ethiwa yona indlala yakhona izahlasela abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.3 million lo umnyaka. Hayi ke zulukandaba siyaxolisa njengoba ngengatsho ke imitshina yethu hayi ayisebenzi kahle lamhlanje ikhanya ibanjwe ngungqwaqwane kodwa ke siyazama ngamandla ethu wonke ukuthi silethuleleke indaba zethu njengensukwini. Siyaxolisa njalo ke zulukandaba imitshina yethu kayihambi kahle. Amadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa basole abanye babo abathe kusehlakalo sikamfundisi Alf Lukau odabuka kwele DRC owebandla lokholo ele Alleluia Ministries owenze kwabonakala angathi uvuse umuntu wabafileyo. Lesi senzo sesithukuthiseli kakhulu isizalane zakwele South Africa lohulumende. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg khona le eSouth Africa.
Lo msindo wemihlolo kwamfundisi Alf Lukau ebonakale emfanekisweni ebulenjini be-intanethi imtshengisa evusa umuntu obebikwa eselamalanga amabili efile esefakwe lasebhokisini kuba angcwatywe. Lesi senzo sobuqili ngenjongo yokuzidingela abakhonzi sisolwe kakhulu ngabaningi ngemva kokuvela kokuba lo obekubikwa ukuthi ufile akulabufakazi bamapholisa lesibhedlela ukuthi ubefile, kanti njalo lenkampani yokungcwaba okuthiwa yiyo ebisiyaqhuba umngcwabo wakhe isithi kayizange ibe nesidumbu salowo muntu. Ukuvela kwembiko ethi abafakaza imfa yalowo muntu ngabeZimbabwe laye evela kulelozwe sekuthiye iningi lezizalwane zeZimbabwe zizonde ziganunwabo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mthabisi Mlingo uthi basele bengalankani.
Kuyadanisa futhi kuyayangisa ukutholakala kwabantu bakithi bethinteka phakathi kwehlazo elingaka elithuse umhlaba wonke ukuthi umuntu uyavuswa esefile.
Le yinto egcizelelwa ngomunye wesifazane weZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama.
Kusithilela inhloni thina abantu baseZimbabwe ukuthi siphatheke entweni ezinjengazona lezi. Singabe sihluphekile sifuna imali kodwa ngibona kuyinto engaphandle.
Umbathi Ntambo Gaja lwezomdabu kwele South Africa usekhuthaze ikomishini ebona ngezenkolo ukuthi ivikele umphakathi kubafundi abafana lolukawu. Kanti komgcinisihlalo wale ikomishini unkosikazi Thoko Mkhwanazi Xaluva uthi bahlela kuyabophisa umfundisi Lukau.
Bekufanele ukuthi umfundisi Lukau abe esemise umsebenzi sekuhlolisiswa ngalesi isenzo sobunyamazana asenzele sona.
Usenjalo igqwetha elimela inkampani yongcwabo iKings and Queens okuyiyo elemota okuthiwa ibithwele isidumbu salo okuthiwa uvukile. U-advocate Mafu uthi bahlela ukuyavula icala ngoba imota yabo isetshenziswe ngokungekho emthethweni njengoba bengazilutho ngalo muntu okuthiwa yibo abebephiwe umsebenzi wokumlungiselela ukuthi ayingcwatshwa.
Umshayeli wethu usuke kithi engelabhokisi engelasidumbu kodwa elemota yethu kuphela. Sengithole umlayo wokuthi sethese laba bantu icala lokungcolisa igama lethu.
Indaba zabafundi abenza ukubi besebenzisa iBhayibheli kwele South Africa ziyanda kugoqela ababamba iganyavu abadlisa abantu inyoka loba utshani. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
kwamanje ke esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations bathi ensukwini ezintathu ezedluleyo kulabantu abazinkulungwane ezithobamu nomunye i-9,000 abasuswe endaweni eyathunjwa ngamalwecatsha awe-ISIS kwele Syria. Uhlangothi lwe-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs kwele Syria luthi iningi lalaba bantu ababaleke emzini owegabaguzi ngabesifazane labantwana. Inhloko kahulumende yakwele Bhilitane uTheresa May ubike ukuba uzavumela amalunga edale lephalamende ukuthi avote kuzibopho zake ezihlela ukuphuma kwalelo lizwe kumanyano wamazwe aweYurophu kungela migoqo yokumele kulandelwe ukuze kulotshwe isivumelwano lamazwe angamachumi amabili lathobami nembili aweEuropean Union. Umende weZimbabwe ucine ekhulula unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenza emhlabeni jikelele ebona ngezwekazi le-Africa ye-International Trade Unions Conference i-ITUC Africa umnumzana Kwaisi Adu Amankwa obezabonana labenhlanganiso yezisebenzi elizweni eZimbabwe Congress of Trade Unions i-ZCTU. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Amankwa ubekhangelelwe ukuhlangana labogatsha lwezisebenzi lenhlala kahle kaZulu abenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization ILO lemela abaqhatshi e-Employers Confederations of Zimbabwe MCOS ukuzabona umumo elizweni ukuba uyisima kanjani ngemva kokubotshwa kweziphathamandla ze-ZCTU ezigoqela umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele kule nhlanganiso kanye lomkhokheli wayo umnumzana Peter Mthasa ukuze kuxazululwe okwenzakalayo elizweni. Unobhala jikelele we-ITUC Africa ungene eZimbabwe namhlanje ekuseni waya ehoteleni lapho bekumele ayehlala khona, kodwa iziphathamandla zikahulumende zamlandela zamthatha zamusa enkundleni yendizamchina eye-Robert Gabriel Mugabe International Airport lapho abikwa ubegcinwe khona ngaphambilini kokukhululwa enikezwa ezandleni zamagqwetha akhe. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo ulandisa kabanzi ngalolu daba.
Njalo ezodingisisa ecazulula ukuthi kungabe kwahamba njani, izinto zimi njani, sisebenza njani njengama-trade unions ngemva kokuba kwenzakala ngoJanuwari kubotshwa kwethu. Uthe ngemva kokuba esengenile phakathi kwelizwe wayafika endaweni yakhe yokulala Shemason Hotel, wabona eselandelwa ngamapolisa emigration, bafika bamthatha bambisela e-airport.
Umoyo ulandisa njalo phezu kwabakucabangela ukuba uhulumende ubefuna ukukwenza.
Sibona engani uhulumende uhlose ukuthi amdeport, asikwazi ke ukuthi bamnika cala bani. Kodwa kusimangalisi ke ukuthi uhulumende ikho akwenzayo, sakubona ke uhulumende ekwenza lokhu ngeminyaka edlulileyo.
Uthi akuqali lokhu okwenzakale ku-Amankwa esithi zikhona ezinye izethekeli ze-ZCTU uhulumende azibuyisela emuva.
Alisisiyame abekhosathu, the Coalition of Black Trade Unions of America, abanye abakulisti yabantu abathathwa emahoteleni yabo badiphothwa bengalacala okubuya nje bezonika isolidarity lezi CTU. So sizwa ubuhlungu ngalokhu okwenzakeleyo kukhwesi namhlanje ekuseni. So singazama ke lathi ke lezo ngendlela zonke ukuthi sibone ukuthi omunye wethu uyaphumelela ukuthi abuye azohlangana lathi.
Umoya uthi abanye abekade kumele babuye lo amankwa bevela esikolweni se-ITUC bahle valelwa ukubuya elizweni ngokuncitshwa amavisa.
So akusimangalisi lokho kwenziwa nguhulumende ukuthi bonke abafuna ukuvakatshela izisebenzi lapha ekhaya, abafuna ukuvakatshela i-ZCTU bancitshwa amavisa. Ama countries lawa adinga ama visa bafanele bezingenele kuphela sebebotshwa ke ema border ema airport bebiselwa ngamuva. Into esiyikhangele lokuthi aluba nje i-UN kufanele ke ikukhangelisise ukuthi kungaba ikuhlalisana yini lokho.
Igqwetha elimela uAmankwa umnumzana Obey Shaba uthi ubeselukhweze emthethwandaba we-High Court lolu daba ngaphambilini kokuba akhululwe. Ulandisa ngahlangane lakho ngesikhathi edinga ukukhulumisana lomuntu wakhe enkundleni ye-Robert Gabriel Mugabe International Airport lapho abekade egcinwe khona.
I went there and I was told that I was not allowed to have an interview with my client at the moment. So effectively I've been denied access to my client. What I'm in the process of doing right now is to go back to the head office in town, immigration head office, and complain that I've been denied access to my client. It is his constitutional right to legal services, and I will see how they are going to deal with the matter.
Unobhala jikelele we-ZCTU uthi uze wenelisa ukuhlangana no-Amankwa ngemva kokukhululwa kwakhe namhlanje ntambama, ethi ugijimela kwamagqwetha akhe emthethwandaba yikho kungabe uncede uthini akhululwe. Umoya oqhubeke ethi ulethemba lokuthi u-Amankwa uzakwenelisa ukuqhubeka ngemihlangano yakhe leyinye inkokheli ye-ZCTU. Uzaphinda ahlangane njalo lo mphathintambo wezisebenzi uDr. Sekayinzenza, abameli benhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele eye-International Labour Organization kanye leyabaqhatshi eye-Employers Confederation of Zimbabwe. Ngakolunye udaba oluhambelana lalolu, amapholisa akhulule abesifazane ababili abenza imidlalo yokulibazisa ngokuhlekisa uZulu, ama-comedies, ngaphansi kwenkampani ye-Bus Stop TV. Unkosazana Samantha Kureya owaziwa ngelokuthi Gonyet lo Sharon Chideu owaziwa ngelokuthi Madrazi bakhululwe kungelacala abaletheswayo. Ababili laba bebethethwe ngamapholisa ohlangothi lwe-Law and Order ngaphansi kweZimbabwe Republic Police ZRP. Obemele ababili laba ngumnumzana Lizwe.
Solitola, una, un solitola.
Le Royal Destiny lisipha ingoma ethiwa icilongo lisigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amapholisa acine ekhulula abesifazane ababili abenza imidlalo yokuzilibazisa abazakala ngokuthi ngugonyethi loSharon Chideu. Umanyano we-United Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu ababhekane lendlala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi.
Uzolithola